ngibone ngani mina udaba lolu sitshengisa ukuthi upresident uMgabe labantu abahamba layo kumbe sathi abantu abamkhangelayo behluleka ukuthi bavume ukuthi hayi umuntu uyafika esibangeni sokuthi hayi lokhu ngeke akwenze, lokhu kufanele akwenze. Kuyangimangalisa kakhulu ukuthi kathi upresident ukuthi yena ubengatshongo ukuthi hayi emzimbeni wakhe ngabona ukuthi kasozenelise ukuhamba istable siyana, ubengathola abantu akade bengamlungisela bakhiphe kungabe le step laphana ukuthi ahambe kahle, kodwa sesibona futhi ukuthi sokuphume ukuthi siyangeke njengelizwe umongameli khanya esesile kangaka.
Kungaba sokuzimpawu yini lezi dokotela Spanda kumgabo ukuthi hayi ubaba sesiside isikhathi sokumele uthiyane lo msebenzi uphumule njengomuntu omdala?
Sokusegcekene ukuthi hayi amadolo asenzima kupresident, asagobe ngendlela afanele agobe ngayo njalo akasakwazi ukuthwala umzimba. Sokusesibangeni sokuthi upresident sokufanele aqede isikhathi esiningi ezihlalele nje ethola abantu bamsizayo kulokuthi ebe engohambayo esenza lokho akwenzayo. Angiboni ukuthi kungabe kule yinye incazelo yokuthi kathi kubangelwa yini ukuthi upresident oyedwa emhlabeni jikelele abe nguye okhanya ephatheka ngokuwa nje nsuku zonke.
Kodwa ubona ekunanzelela yini khonoko ukuthi iminyaka sihambile mhlawumbe sokuyisikhathi sokuthi adedele abanye?
Ubonani upresident uMgabe mina sowazinika ukuthi yena hayi akukho ukudedela emuva loba sokunjani, uzabe lokho ezama ukuthi azibone yena njengomuntu ongagugiyo njalo obekwe ukuthi abuse kuze kube nini lanini. Ngibonani kusuka kube nzima kakhulu abantu ngase bejayele ukuhlala esikhundleni ukuthi bakunanzelele, kodwa ngibona ngani mhlawumbe la nxa ezakhangela la mavidiyo le mpikitsha ephumayo ebonakala ebantwini uzagcine kunanzelela ukuthi hayi uselwisana loNkulunkulu, akavumi ukuthi hayi bo umzimba ulesibanga sawo lapho ofanele uphunyuzwe khona.